sokuyisikhathi sendaba ku-VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC. Olamukela kustudio 7, ngomvulo mhlaka 5 kuMbindi 2018, ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Grow up the same message that all of us as leaders of our respective political parties.
Sonke njengabomongameli bamabandla ezombusazwe kufuze sikhuthaze amalunga ethu ukuthi echiyane nelodlakela.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlala phansi lomkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukuze baxoxe ngodaba lodlakela oluphathelane lezombusazwe.
Ngendlela izami esiyazi ngayo bavela bathi ho bayanika uMnangagwa ukuthi aqalise ukuthi azame ukuthi abakhulumise ukuthi babuye baphenduke kuye. Mboni ngani usezichithela isikhathi sakho mdala, kungathi ukuthi ngawe uyazihlalela aphumule athiyane lakho lokho.
Isikhulumeli seZANU PF umnumzana Simon Khayamoyo uthi okukhulunywa ngumnumzana Ambrose Mutiniri othi owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe wasuswa esikhundleni libutho okungekho emthethweni ngamanga. Ibandla le-MDCT kobulawayo lithi liphakathi kokudingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke izolo emahofisini alo. Njalo impumela yalolu phenyo izavezelwa intatheli izindaba ngolwesine kuyona le iviki. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlala phansi lomkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ozamela umanyano we-MDC Alliance kukhetho lwalonyaka ukuthi baxoxe ngodaba lodlakela oluphathelane lezombusazwe olukhanya luqhubeka elizweni. UGibson Bebe usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Utsho lokhu emhlanganweni wenkokeli zamabandla ezokholo eHarare owe-interactive meeting with churches in Zimbabwe. Uthi ukhetho lonyaka akumelanga lube lodlakela, njalo abezokholo kumele bachwayise amalunga abo ngobubi balo.
To drum up the same message that all of us as leaders of our respective political parties.
Sonke njengabomongameli bamabandla ezombusazwe kufuze sikhuthaze amalunga ethu ukuthi echiyane nelodlakela.
Osakhulayo uphathisani lunga uthe ukuhlangana kukaMnangagwa noChamisa kunganceda kakhulu njengoba uZulu esehlaba umkhulu umkhosi ngodlakela olusemabandleni womabili awe-MDCT leZANU PF.
Ukhanya uZulu sekhulana kakhulu ngoba sokungani abantu laba abakho serious when it comes to the politically motivated violence. So that abahlangani bekhulumisane abantu abantu kuphele lokho ukulwisana.
Ibandla le-MDCT selilamaviki lilokulwisana phakathi kwalo amalunga alo echayana ebanga ubukhokheli baleli bandla ngemva kokudlula kukamuyi umnumzana Morgan Tsvangirai owakhokhelela kusukisela ngo-1999. Izolo kulamalunga we-MDCT asakhulayo achayane kobulawayo kwalimala abantu abaningi. Inkokheli yamabandla ezinkonzo ezihlangene lomongameli bemelwe ngubishop Nehemiah Mdendi bathi uMnangagwa sebemgcobe ukuthi akhokhele ukuthumayela ukuthi kube lokuthula.
Asandeni siyetshela abantu bethu ukuthi bevotele lo muntu. Ngimkhanyele umongameli u-Emmerson Mnangagwa ukhanya njengomuntu olungileyo konke lo msekeli wakhe.
Uphinde wathi isikhalazo sikaMnangagwa sokuthi bame kukhetho oluzayo yinto abayamukelayo kodwa ngeke benelisa.
Ngaye ngababona ku-TV abasimela ku-parliament ngananzelela ukuthi asikho wethu sinabafundisi lokhu. Okunye konke esivumelane khona singakwenza lokhu hatshi.
Ulunga uthe lokhu akulunganga njengoba insonto kungumbuthano wabantu abanezifiso lembono etshiyeneyo ikakhulu kwezombusazwe.
Insonto zabantu zokuphathisa ukuthi umtendi ethi amalunga ensonto ezibavotele uMnangagwa yikuthaba kakhulu.
umhlangano lo ubize iofisi kamongameli Mnangagwa ngenhloso yokuhlaziya ngesimo esiseZimbabwe ngaphambilini kokhetho. Eyinye yenkokeli yamabandla ezokholo ekade ikhona igoqela uprofet Walter Magaya ureverend Murombeti Kuchera owayekhokelela iUnited Church of Christ in Zimbabwe lofather Emmanuel Ribeiro owebandla leRoma. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare nguGibson Bebe.
Isikhulumeli sebandla leZANU PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi akusoqiniso ukukhulunywa umnumzana Ambrose Mutiniri othi owayengumkhokheli umnumzana Robert Mgabe wasuswa esikhundleni libutho ngokungekho emthethweni. UKhaya Moyo utshele umhlangano lentatheli izindaba ukuthi uMgabe wasuswa ngokusemthethweni libandla leZANU PF ngemva kokungena ezitaladeni kukaZulu ledale lePhalamende selifake isinqumo sokuvotela ukuthi aphume. Yena wahle waziphumela. Ngempela viki umnumzana Mthenire obemela imarondela kudale lePhalamende uthe usesuka esikhundleni lebandleni leZANU PF ngoba uMgabe wasuswa ngokungekho emthethweni. Wathi lamhla bebandla elitsha elisekelwa ngumgabe elithiwa iNew Patriotic Front lazise ukuthi uMutiniri owayekubandla lezapho ngesikhathi sempi yenkululeko nguye osezakhokhela leli bandla elilamalunga exuku leZANU PF elithiwa iG40. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lengcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo. Yena utshele uChris Gande weStudio 7 ukuthi uMgabe ngabe uyazihlalela phansi.
Lokho kwenziwa ngulo kwaba ngumongameli uMgabe. Ngombono wami ungani uya uzithathela phezulu kakhulu. Lapha osokukhona kathesi umumo osukhona elizweni ivanga eselihanjiwe. Angiboni ukuthi uMgabe usaselalokho okuthiwa i-relevance ngesilungu. Isikhathi sakhe kavume ukuthi sesiphelile. Bona laba abantu azazama ukubafaka kathesi abala impact enkulu abazayenza kulokho abantu asebekudecidile kathesi. Ngendlela izami esiyazi ngayo bavela bathi ho bayanika uMnangagwa ukuthi aqalise ukuthi azame ukuthi abakhulumise ukuthi babuye baphenduke kuye. Mboni ngani ukuzichithela isikhathi sakho umdala kungathi ukuthi ngawe uyazihlalela aphumule achiyane lakho lokho. Ngoba laba abakhazama ukubafaka iwona ithuba lokuthi bengene lecampaign kuzaba nzima ukuthi balithole. Ngesikhathi sokuthi abantu bebalandele asisekho sikhangele ukuthi i-election esiya kuyo sifikile ekusele nje inyanga ezingu-4 or 5 futhi siye ku-election. Bazazigrupa sikhathi bani beqalise nini ukusebenza abaningi babo basemazweni kabakho phakathi khona la and abaningi babo bona babafaka phambili azange vele babili bona le impact. Ngesikhathi izami iyiyo elayini kaMgabe beme njengabantu benjalo azange babile impact enkulu.
Kodwa ke nxa sikhangele ukubana bakhona ikakhulu emaphandleni awemashonaland khona le abalokhu bengani bayamzwisisa owayengumongameli uMgabe, akusoze na kuhlephune ivoti kaMnangagwa?
Khona kungaba njalo ngangu ilebonti okweqiniso bakhona abantu abalokhu enhliziyweni zabo uMgabe belayo abaningi kakhulu abalokhu belayo uMgabe enhliziyweni ababenefitha kakhulu entweni zikaMgabe abalezi mayini abalamaplaza abalana abaphiwa ngumgabe baningi lokho kasikwayo. Kodwa kayisuye ozabuya azokuma athi uyakhontesta labo loMnangagwa ufaka abanye abantu phambili abantu abanjengomdingiri abantu abaningi vele lokumazi kabamazi. So kuzaba nzima ukuthi abathengise baze balalelwe ngabantu lokhu la esimbona evalele estate e-blue roof emzini wakhe.
Umnumzana Bekezela Madoma Fuzwayo yingcwethi ecubungula ezombusazwe obexoxa leStudio 7 ecingweni eseGwanda.
Okay.
Leli
wazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo 6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama magagasi ethu athi 909 medium wave kushort wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Ibandla le-MDCT kobulawayo lithi liphakathi kokudingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke izolo emahofisini aleli bandla. Njalo impumela yaloluphenyo izavezelwa intatheli zindaba ngolwesine kuyona le iviki. Lokho kuvezwe ngumgcini sihlalo webandla le-MDCT kobulawayo uCounselor Gift Banda ngesikhathi inkokheli yaleli bandla eHarare isithi isithumele iqula ukuthi liyedingisisa okwenzakeleyo izolo. Lapho okuchaywe khona amalunga ambalwa aleli bandla alimala kakubi emhlanganweni obuqoqwe isiphathamandla seMDCT uNkosazana Thokozani Khuphe. Okuningi lolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Banda.
Okwenzakala izolo kuyadanisa kakhulu. Njenge-MDC siyakugcona, asivumelani lakho ukuthi abantu balwisane, sizohlala phansi sikhangele ukuthi kuyini okube imbangela yokuthi kwenzakale ngendlela okwenzakale ngayo. Ngizothatha leli thuba ukuthi ngixolise on behalf of iparty yase-MDC kulabo abalimeleyo engozini engabe yenzakale izolo. Kodwa okusidabulisayo ukuthi namhlanje umumo subuyele kulokho esithemba ukuthi uhlale uyikhokhosa, ukuthi abantu babone solinye izinto zihambe ngendlela efaneleyo ngoba singabantwana bomuntu munye.
Selifikile lelo qula, njalo kuyini eselikuzuzile kuze kufike lesi sikhathi?
Belingakafiki, silimelele ukuthi lifike ukwenzela ukuthi senze uphenyo.
Kodwa kwakathesi kuyini eselikufumene ngoba nithemba ukuthi belingahlalanga phezu kwezandla?
Singahlalanga phezu kwezandla. Sizoba le press conference ngolwesine sesitholile into esingayibikela abantu okwakhathesi saphenya.
Nina beliwazi yini lo mhlangano?
Njengothalimana weprovinsi, umhlangano owenzakale izolo beningawazi mina ukuthi kulo mhlangano. Ngizwe sengitshelwa sengibikelwa ukuthi sokule sehlakalo esesisehlakala eprovinsi. Yikho ngisivumela mina ngigijima ukuthi ngiyekhangela ukuthi kume kanjani.
Ikusasa-ke ebandlaleni lile themba lokuthi liza kudingisisa njalo liqede udlakela lolo solwande kuqhamuka phakathi kwamalunga yenu.
Okuqala lekuthekileyo njengenkokheli yakobulawayo, ngile themba lokuthi ama-leaders especially our standing committee ngabe ayahlalisana phansi balungise okungabe kungahambi kuhle ukwenzela ukuthi sidonse ndawonye kukhetho lolo sesibhekane lalo olwama-elections.
Liqiniso yini ukuthi ngabasekela umnumzana Chamisa labasekela uNkosazana Thokozani Khuphi abalwayo?
Anti sisaphenya okwamanje, asingeke sikhulume ukuthi ngobani labo bani ababambakalayo ngalesi sikhathi singakaphenyi. Mase siqedile ukuphenya, yikho lapho esizokwazi khona ukuthi silinikeze impumela lokuphenya esiyabe sesinjani sesikwenzile.
Lo ngumnumzana Gift Banda, umgcini sihlalo webandla le-MDCT kobulawayo, sixoxelayo ekhona le kobulawayo. Kusenjalo, ingcwethi ezicubungula izombusazwe lezemthetho zithi udubo olukhona kwele Zimbabwe ngumkhuba omubi wokusebenzisa udlakela ukulungisisa lapho abantu sebehlukana ngombono. Usolwayekela lwakhula emabandleni amaningi ezombusazwe, njalo lusebandleni elikhulu eliphikisayo ele-MDCT osekudinga inkokheli uqobo ukuthi ilwisane lokuqeda lomkhuba. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Ingcweti kwezemithetho lezombusazwe zithi udlakela olwenzakala ebandleni le-MDCT alubamangalisi ngoba kungumkhuba omubi osungene ebantwini ilizwe lonke. Zikhuthaza inkokheli ukuba imanyane ukuqeda ukuze ungaze waqhubekela phambili. Umnumzana Abraham Mateta igqweta elisebenzela eHarare utshelela umsakazi ukuba ukuqeda umkhuba odlakela elizweni yiyo ingqobe ayinikeza inkokheli, kungakhathalekile ukuba ngeyaliphi ibandla lezombusazwe. Anduba ukhulunywe ngodaba lwesekelo se-MDCT sona okuphikisanwa ngaso ngalesi sikhathi.
Abalaleli bangakhumbula kulezikhathi leziyana okwakulwisana oMadison Hlalo labanye bakhe kwagcina sokutshayana ngamatshe lezithina kobulawayo. So mina ngibona ngani abatsha kubandla le-MTC kumele bancediswe ukuthi batshiyane lo siko lodlakelo, ikakhulu inkokheli kumele zingavumeli ukuthi kube lomunye umuntu ongenayo ngokusebenzisa udlakelo.
Okumele kwenziwe uMathetha ethi kuzinikela kwale nkokheli ukulungisisa lokho okwenzakalayo.
Abangayekela ukukulungisisa masinyane kungagcina kubangela ukudidlika kwebandla, kumbe abanye abantu bangagcina besuka ebandleni kube sokusiba ngani kulo bandlululo. Abanye abantu bangagcina sebesithi hayi, kusho ukuthi laba abantu abasifuni thina abavela ngapha kumbe abavela ngale. So mina ngibona ngani kuqhakathekile kakhulu ukuthi bakulungisise, bahlale phansi bazame ukumanyana ukwenzela ukuthi abantu babone i-MTC njengeibandla esingathi elesizwe sonke.
Omunye wezakhamizi weMangweni weGoromonzi, uMnumzana Masimba Manyanya, uthi sona isekelo sebandla asicaci ekulungisiseni lolu dubo.
Now if you look at what is happening now, it's a sure sign.
Lokho sekusenzakala kuyisibonelo sokuba ukhona okungamanga kuhle ebandleni okumele kulungisiswe. Kungani ngisitsho njalo? Ngisho ngakhona lokhu kube kulokhu kuvuka lokhu bekumele ngabe kwalungisiswa lidalile tribunal, ngoba ikhona leyo tribunal kusisekelo sobandla.
Inkinga uthi sibuthakathaka ekuqedeni ulwisana nxa kuthe kwaba khona.
The interpretation of that constitution can actually lead people towards maloga heads. I see it
being the isekelo sebandla esilandelwa ngayo ngokunye osekubangela inkinga. Mina ngibona udaba lokuyekethisa kwezinye izigaba zesisekelo se-MTC endaweni yokuba silandelwe ngendlela. Nginethemba lokuba kwenziwa imizamo yokuba kusetshenziswe isekelo sebandla kwasekuphazanyiswa yokuba bakhona abakade befuna intando yabo yenziwe.
Umqondisi wenhlanganiso ye This constitution, uNkosazana Abigail Mupambi, uthi okwenzakala ku-MDCT akumangalisi lanxa kusethusa, ngoba sewusabalele elizweni umkhuba wokungahloniphi isisekelo, kungaba ngeselizwe loba esebandla.
Mina ngokwami ngibona ngazathi laphana kusesele ndaba, ngoba kule ndaba e-constitution lapha, kule ndaba eyokuthi abantu bafunani, indaba le ihluka nje iphosi ngathi ifuna ukuhambelana le ikaba umnangako. So kule situation laphana asifundeni ukuthi nama-Iberia society la ma kuyi-cooperative sisitshele ukuthi ma kulento ethiwa i-constitution kube yiyo esekela yonke into, sibuze kiyo ma isisenza izinto zethu.
Kodwa umqondisi wenhlanganiso eye Christian Voice International Zimbabwe, umfundisi Dafumane Clement Zenda, ukhuthaza inkokheli ukuba zicabange ngabantu kuqala anduba zibangisane izikhundla njengalokho okwenzakala kwe-MDCT.
Thina njengebandla sithi umama ugubhe ngabe uyazwisisa ukuthi ayisilo daba lokuthi yimi engiphambili kumbe udaba lwezikhundla. Nxa yena efuna ukusebenzela abantu, kaqhubeke esebenzela abantu isifiso sakhe sokubona ke iZimbabwe ekhululekileyo size sigcwaliswe. Manje ngenxa sokunje esebelwela izikhundla, akusatshiyananga lamanye amabandla abathi ke wona yiwo alohlakela. Sokufana
abantu abaningi abakhulumisane lalo msakazo abangathandanga ukuthathwa amazwi, bathi osekusenzakala kwe-MDCT ngumkhuba abavele bawuvumela kusukela eminyakeni yakuqala yokubunjwa kwaleli bandla ngabo-2005, lapho okwaxexebuka icele elikhokhelwa nguMnumzana Welshman Ncube. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Mavis Gama.
Studio 7 Live Talk lamuhla sihlolisisa udlakela oluqhubekela phambili phakathi kwenkokheli yebandla eliphikisayo le-MDCT. Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. singakangeni esigabeni esilandelayo kodwa sikhangele ezivela kwamanye amazwe. Ngemva kokhetho olwenziwe ngempelaviki kwele Italy, kukhanya ihloko kahulumende okhokhela ibandla le-Democratic Party uPaolo Gentiloni engaqhubeka ekulesi isikhundla kuhulumende omanyano ngoba kungelabandla elithethe zonke izikhundla ukuthi likhokhele lelo lizwe lilodwa. Inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations imanyene le-International Red Cross ithi yenelise ukufikisa uncedo lokudla lokunye esigabeni esilokulwisana okumangalisayo eseGauta lapho kulabantu inkulungwane phose ezingamashumi amathathu abakade sebelamaviki bengatholi uncedo. Ikhansili yedolobho lakobulawayo ithi izakhamizi zaleli dolobho zingesabeli impilo yazo ngoba azikho engozini yokuhlaselwa imikhuhlane yesifudo efana lecholera kumbe esetyphoid. UAnastasia Ndlovu sipha lolu daba.
Umasipala wakobulawayo uthi lokhu eqhubekela phambili evikela izakhamizi zaleli dolobho ekubambeni imikhuhlane yesihudo njalo kuze kube manje akukabi lomuntu osethe wabanjwa isihudo yiloba saluphi uhlobo. Umqondisi ohlangothi lwezempilakahle kule ikhansili uDokotela Edwin Sibanda uchasisa ngohlelo lokuvikela ubulawayo.
Typhoid sekuye kwaba labantu abaningi ababuye belezimpawu zokuthi bangacatshangelwa ukuthi mhlawumbe bale-typhoid kodwa osokwenzakele ukuthi bahlolisisiwe lawa bantu sabalandelela sababuzisisa sathola ukuthi hatshi kabalayo i-typhoid. Njalo i-typhoid kumele sikhumbule ukuthi itholakala ikakhulu emanzi ekunatheni amanzi angcolileyo.
Uqhubeke ethi ubulawayo ulamanzi ahlanzekileyo adlula isilinganiso samazwe omhlaba ngakho umuntu osuka kwezinye indawo nguye ongeza lo mkhuhlane kodwa okwamanje basavimbile ukuqala kwesihudo edolobheni.
Abantu bakobulawayo ngobuningi babo banatha amanzi avela empompini, amanzi akobulawayo ahlanzekile futhi ahlanzeke okwedlula isilinganiso se-WHO UN Health Organization.
Kunjalo nje amakilinika lezibhedlela emhlubulweni emandebeleni jikelele asebenza engela mithi eqakathekileyo. Izigulane sezibanjwa ngamandla ukuzithengela imithi emavinkilini athengisa imithi yamafamasi. Lokhu kuvele ngemva kocwaningo lokuhlolwa kwama-health scorecard ezabelweni yilabo abalwela amalungelo ezempilakahle. Obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zenhlanganiso eqhuba lolu cwaningo Community Working Group on Health emandebeleni unkosazana Nonjabulo Ncube uthi isimo sinzima izigulane sezibhalelwa imithi ukuba ziye zithengela umavinkili athengisa imithi.
Uhlelo lwe-Community Working Group on Health luthole ukuthi emakhaya sokusiba lokuswelakala kwamaphilisi kuba kumbe imithi. Isikhathi eziningi abantu sebebhalelwa amaphetshana ukuthi beyethenga lawo maphilisi kumbe lowo muthi emadorobheni kumbe amafamasi.
Umnumzana Mongi Khumalo esinye njalo isiphathamandla se-Community Working Group on Health uthi lolu dubo solutshiye impilo zezigulane zisengozini.
Uhlelo lwe-strengthening community feedback mechanism luhlelo olwenziwa yi-Community Working Group on Health lukhangelele ukuthi kube lama-community health monitors kuma-health facilities amaningi ahlukehlukeneyo. Lapha sikhangele ukuthi sikholekthe i-feedback kuzakhamuzi ngokuthi nxa behambe ukuyadinga uncedo emaklinika uncedo abalutholileyo balubone kuluncedo olunjalo. Njalo injongo sifise ukuthi sithuthukise inhlelo eziphiwa kuma-health facility lawa. Uhlelo luseleminyaka emithathu lwaqalisa lujonge ukuthi sithuthukise esingathi quality of ama health services aphiwa emaklinika. Lona lukhangele vele ukuthi luphiwa ngama community health monitors kuma facilities emaklinika.
Umqondisi wezempilakahle eMathebeleland North uDokotela Nyasha Masuka uvumile ukuba ugatsha lwezempilakahle lubhekane lokusilela kwamaphilisi lemithi ethi okwamanje bakumashumi amahlanu lasikhombisa ekhulwini ekutholiseni izigulane amaphilisi ezweni. kubangelwa ukuphuza kwe-National Pharmacy ukutholisa izibhedlela imithi eneleyo, kodwa uqhubeke ethi abalegcikwane lengculaza ufuba kanye labantwana abaleminyaka engaphansi kwemihlanu abasweli imithi ezibhedlela ngoba bakhona abayiphiwa zinhlanganiso ezizimeleyo. Isimo sezempilakahle eZimbabwe silenhlupho ezinenye ngoba ilizwe alilamali yakwamanye amazwe yokwenelisa ukuba kuthengwe imithi eqakathekileyo, njalo ilizwe aliziphekeli imithi. Ngaphandle kokusilela kwemithi ezibhedlela, izigulane zihamba imango emide. Odokotela labongi labo bayasilela, osekubangele ukwehla kwezinga lezempilakahle ezweni. Ngimela iStudio 7 yokobulawayo, ngingu Ana Stacia
Ndlovu. Kusenjalo, uhulumende weSouth Africa uthi usetholile imbangela yokuqhamuka komkhuhlane we-listeria otholakala enyameni esiphekiwe osubulale abantu abafika phose amakhulu amabili watshiya bedlula inkulungwane begula. Umphathintambo wezempilakahle umnumzana Aaron Motsoaledi uthi inkampani epheka ipoloni lamasoseji e-Enterprise esePolokwane yiyo ibangele ukuqhamuka komkhuhlane lo othelelwana lula. Umotsoaledi uthe uZulu kumele aqaphele engadli inyama ephekiweyo le efana lepoloni, amasoseji kanye lebacon. Abathengela inyama abalama-recept balakho ukubuyiselwa imali yabo. Ngokuphangisa ukusabalala komkhuhlane lo, uhulumende uthi nxa uZulu elenyama le kumele angayihlanganisi leyinye efrijini ngoba ingawonakala kakhulu. Umgcinisihlalo wenhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa eZimbabwe and South Africa umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena uthi kuyesatshelwa ukuthi abanye abadabuka eZimbabwe bengaba bathenga linyama bathumezela izihlobo labangane ekhaya okungabangela ukuthi lomkhuhlane usabalale laseZimbabwe.
Yikho ke uhulumeni weSouth Africa usethe inyama zonke lezo ngama products zonke lawo kumele akhitshwe kuma supermarket. Abantu abathengileyo abalezi behambe bayathatha ama-refund. Nxa umuntu elayo efrijini yakhe kumele ayikhiphe engayidli ngoba bathi yikho lapho kuqhamuka khona umkhuhlane lowo. So ke yinto esiphambanise kakhulu esingathi nango-businessmen, ikakhulu labo abathengisa kwi-informal sector. Siyakhumbula ukuthi lapha eSouth Africa kulabo gogo mbomama abahlala phambi kwesikolo bethengisa lokho kuthiwa yikota, isinkwa abasifaka ipoloni naleyo abantwana besikolo sebethenga, kutsho ukuthi ibhizinesi yabo isifile ngoba kusela mntwana osekumele athenge lesi sinkwa kuthiwa yikota, akusela mntwana omele athwale umphako wesikolo oyibhaloni, lezinye nje inyama lezi eziyiredi ukuthi zidliwe. So ke yinto eziphazamise kakhulu uZulu eSouth Africa. Okunye futhi kuyathinteka lasekhaya eZimbabwe ngoba i-grocery sithenga khonapha sithumele emakhaya. So into esesiye sabela ukuthi nxa sathenga i-grocery amathindi food sathengela abantwana base-boarding kumbe abahlala bodwa kobulawumbe emakhaya, bengawuzwa le message bengagcina besidla bese bebanjwa ngumkhuhlane wona lowo.
Manje ngokuzwa kwakho bakhona yini abadabuka eZimbabwe ababanjwe ngumkhuhlane lo?
Kasikezwa ukuthi yini ukuthi bengabe bekhona yini abeZimbabwe abanjwe ngumkhuhlane lowo, kodwa esekuzuleke ukuthi bakhona abantu asebedlukile emhlabeni ngendaba womkhuhlane lowo. Sikhuluma nje amanye amaqembu azama ukuthi akhankase ukuthi ikhampani leyo ibhadale izimuli zalabo abantu abaselweyo. Kanti futhi namuhla bekulomhlangano phakathi kwekhampani leyo nalabo abakhangela ngezokudla, inhlanganiso kahulumende ekhangela ngezokudla. Kasikeza ukuthi impumela yomhlangano lowo ihambe njani.
Lo umnumzana Ngqabutho Nicholas Mabena, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabweans in South Africa, ubekhuluma ecingweni lo Chris Gande weStudio 7 eseJohannesburg. Ngehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzahlala phansi lomkhokheli we-MDCT umnumzana Nelson Chamisa ukuze bexoxe ngodaba lodlakela oluphathelane lezombusazwe. Isikhulumeli sezanu PF umnumzana Simon Khaya Moyo uthi okukhulunywa umnumzana Ambrose Mutiniri othi wayengumongameli umnumzana Robert Mgabe wasuswa esikhundleni libutho ngokungekho emthethweni ngamanga. Ibandla le-MDCT koBulawayo lithi liphakathi kokudingisisa imbangela yodlakela oluqhamuke izolo njalo luzaveza impumela ngolwesine. Olivalelisayo ngusithandekile Mhla.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.